Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ozithi nginobhala jikelele webandla lesi-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi ukuxosha amalunga akwenzayo ikwakha ibandla lesi-CCC ngoba beselisiya nganqele.
Kodwa esikwaziyo njalo esikunanzelelayo njalo esingasoke sikuthandabuze njalo esingasoke sixolise ngakho ikuqondisa inhlanganiso ukuthi inhlanganiso iqine.
I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho e-ZEC ithi amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olukhangelele uqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga ezayo asemaphethelweni.
Njengoba umfowethu umbuso ukhuluma ukuba uThabangu into akayenzayo into efunwa ngabantu bakithi kwela maNdebeleni bengitshela ukuthi yi-challenge yena uThabangu wakhe esenzile ukuba akabonakale ebhodabhoda edolobheni akobulawayo aqume indlu aqume ensimbane eyiThabangu.
Inkomo esezifile zibulawa indlala elizweni inengi lingezesigaba seMatopeleland South sezifika phose inkulungwane ezinhlanu.
Izulu elingako alivamanga ukuthi utshani benele lapha egangeni kumbe emadlelweni. Ngakho ke abalimi kufanele bazi ukuthi ubusika balonyaka buzaba nzima kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ozithi nginobhala jikelele webandla lesi-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi ukuxotsha amalunga ebandla akwenzayo ikwakha leli bandla ngoba beselisiya nganqele. Ngokunjalo uChabangu uthi ibandla lesi-CCC liphakathi kokulungiselela ukhetho lokudinga inkokheli i-Congress. Sixoxelaye uChabangu ukuze sizwe kuningi ngalolu daba.
Vele nxa kuyukuthi ufuna ukufuza indlu ubuye njalo uyifulele kuba khona ukudilika okuthize, kodwa khona kuyana ukudilika okuthize ungeke kwayehlula isinqumo sakho esokuthi uthathe amaqhinga okufulela indlu kubana ibe lesimo esikhangelekayo phakathi komphakathi kumbe phakathi kweguma. Lanxa ungumhlambi wenkomo ungawudunga zikhona ezigijima ziyentshonalanga enyakatho eningizimu empumalanga, kodwa zibuye njalo ngemva kokudungeka lokhuyana zibe imbumba zihlangane. So yes, siphakathi kwasoneso simo, kodwa esikwaziyo njalo esikunanzelelayo njalo esingasoke sikuthandabuze njalo esingasoke sixolise ngakho yikuqo ondisa inhlanganiso ukuthi inhlanganiso iqine. So izaqina ingabe ike kwaba lesavunguzane, kodwa isavunguzane phela kasihlale sikhona, siyadlula sihambe sivuke sichiye sonile laphana lalaphana abantu basale sebedopa khonoko kuyabe kuvunguzwe isavunguzane and bakhe besiyaphambili. So izaqina okwamagama ibandla leli okuthiwa yi-CCC abalilaba sekeli abaningi okwedlula loba iliphi ibandla kathesi eZimbabwe.
Ungasitshela ukuthi amalungiselelo e-Congress ahamba njani, njalo uChamisa labanye bavuma yini ukuthi kube le-Congress?
I-Congress Congress nxa singayithatha sifake ekuphawulweni kwenhlamvu zenkonzo singathi liBhayibheli. Icongress nxa singayithatha njalo sifake enhlamvini zokholo singathi umhlangano omkhulu lapho ubhabhathizwa khona uthole izivusiso uzalwe kutsha. Ngakho lokho ke akula muntu ongafuni ukuthi azalwe kutsha. Akula muntu ongafuni ukubhabhathizwa nxa usechurch kumele umfundisi abambe iBhayibheli akungenise emanzini akukhiphe akunike ithemba lakusasa akuthethe akhuleke ukuthi izono zakho zonke kade zibe zikhona kazidlule uphila impilo enaphakade elotshintsho. So iCongress lakithi kuma political parties iqakathekile okwamagama. Akula leader, akula nkokheli engafuni iCongress. Ungabona inkokheli ibalekela iCongress kutsho ukuthi asonkokheli eloqotho, kutsho ukuthi asokhonkheli ephuma mgceke ebantwini. Ileader kumele ivele ebantwini, izinqumo zenhlanganiso kumele zivele ebantwini.
Lo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje i-commission ebona ukuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga ezayo asemaphethelweni njalo sokuqeqetshwa abazavotisa ama-constituency election officers labazavota. Ukhetho lolu luzaqutshwa endaweni ezibalisa iPhelandaba, Chabalala, Mpophoma, Mkopa North, Chegutu West, Zwimba East, Sege leKoromonzi South. Lokhu kwenzakala lanxa ibandla leli elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lisithi umnumzana Chabangu kalalungelo lokwenza lokhu njalo kasolunga lebandla le-CCC. Kuhlandla lesibili lengxoxo mpikiswano ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Chabangu njalo osengusenetha endawonye lomnumzana Ntando Ndlela ilunga lebandla le-CCC onguye osungula lingxoxo.
Sebenzani ngenzeli amhlophe ngukhala ngitshele ngizwa kuthiwa iChabangu usekunika isikhundla usekunational angazi national executive kumbe i-national bani iyenileyo labochabangu ukuthi usuyiphatha amandla esikhulu enhlanganisenini labochabangu. Kodwa into engidanisayo mnumzana Siso ukuthi into yenu la uyayazi mfowethu uba izelo imgresilesi bakithi into nje likhona ukuyenza izelo lingelabufakazi obugcweleyo liyakwazi ukuba lifuna ukuthi izani PF ithole akulajust ukuthi ningalanga ephilizela ukuba lithi lifuna ukurekhola ama-members e-PPC lihluleke futhi lina ukufida ama-members enu kumbe lapho lifilda khona ama-candidates enu ngase livale awethu ama-candidates ehluleke kuyina nxa lithithi i-PPC eyiyo ekhokhelwa ngu-advocate Chamisa iyayimpoza ama-candidates lina elingayimpoziyo asikabesizotha kule-primary election or whatever process elisebenzisayo ukuze likhethe i-candidate liphonguvuka selifakile nje abantu into afisayo ukuthi bangene endaweni eziningi ezishiyeneyo njalo laba bantu kibafaka iningi labo ngabantu abavelele ngokopopular kumbe bengathandwa ngabantu bagcine bedliwa bethatha ama-constitutions ibadonisa kwezanu p so kuyadanisa mfowethu ukuthi yena ngomuntu ebethonke ukuthi agqinisukela kudala kodwa into eseliyenza labo mnumzana uchaba ngiyadanisa kakhulu.
Nanso-ke indaba mnumzana Sis,
ngiyamangala ukuthi uyangicongratulatha ngekundla. Mina I've always been in the higher positions of the njalo kangiqala ukuba nesikhundla esezulu esingamangalisa abantu namhlanje. Bona obaba uNdlela yibo abenza into engaqondanga ngokuvumela izigaba zabo lapho abakhona ukubana zithathwe ngabantu abangasibe bakhonapha. Kayisiyo mfihlo ukuthi eVictoria Falls Mahno bekungumuntu weshonela. Kayisiyo mfihlo ukubana ubaba uVanya okade kumele angene eLibani asimuntu weLibani aziwa ngabantu beLibani. umntwana kasiyomfihle ukubana ifamily eyi-one ibifuna ukungena ikhokhele imatao uvanywa ngomunye ofana labo baba uPrince Dubeko abavele besetshenziswa ukuthi kube yibo abantu abaletha abantu bangaphandle emathekele.
Ungathini ngamazwi kamnumzana Siso mnumzana Ndlela?
Ngiyabonga dadewethu ngemva kweminyaka yonke leyi uChabangu labo besiso baqhubeka bona besilwa lamaNdebele kumbe lamashona kumbe lomhlobothize thina silwa lezaniphiwe sesiyaziwa yiningi indezela abantwana bezimbabwe abantu abezimbabwe abanye indezelanga ngamashona kuphela kumbe ngamaNdebele bayindezelo yezaniphiwe.
Ingqobe yisikuwe mnumzana Siso
kela ukumkhumbuza ubaba uNdlela ukuthi baba Ndlela baphendeke ebantwini begaba lapho akhona kumbe iprovinsi lapho akhona ubaba Ndlela abe lesiqiniseko ebantu nakutshela abantu iqiniso engathi uThabangu wenza into engayiyo njalo amlebhule izanupa ngoba yena lapho akhona kumele akhulume ngendlela okumele akhulume ngayo wathi uyavumela ukuthi abantu bemashonaland babuye bazofundisa abantu bethu bengingazi lokukhuluma u-a njalo kanti kemathekeni nothi banzelelani izigebengu lezi ezigcinwe ngabantu beHarare oNdlela ukuthi babuye bazodiploya impilo zabantu esilethela ubukhokheli obungayisibo. Iqolo dadewethu njengoba umfowethu umbuso ukhuluma ukuba uThabangu into abayenzayo into efunwa ngabantu bakithi kwena maNdebeleni bengitshela ukuthi ngi-challenge yena uThabangu wakhe esenzile ukuba akabona kwalebhodabhoda edolobheni nakobulawa kule ndlula kule ntumbane engiThabangu abone ukuthi abantu bamathebeni bamthakazelela kumbe yithi lapho kogodla akabonakala edlula eyavukha esiyezokona esiye emapolisi esihlakatshane njengoba ifithi into ayenzayo iyenza ethandwa ngabantu nde yenza into efunwa ngabantu la uThabangu uyayazi ukuba abantu bemathebeleni le nto ayenzayo uThabangu kabafuni nakuyibona singajoni ukuthi bayesichitha isikhathi sikhuluma into yamandlwayo.
Ubona ingani kungamehlula lokho yini umnumzana Thabangu mnumzana Siso?
Ngizamphendulela uThabangu ngithi mina ngithemba ukubana abantu bemathebeleni bayayamukela into kababa uNdlela yokuthi alethe abantu besishone nokuthi bazobuya ezobuya abantu bemathebeleleni. Ngithemba abantu bemathebeleleni kumele babekwazi futhi ukuthi obuyaka uNdlela ngakobaba othi ngoku yibo ababuya lamashona esigabeni semathebeleleni ukuthi babuye bazofundisa abantu abe bengazi ilimi le.
Ye, kodwa usekelo singathi ulalo yini umnumzana Chaba ebantwini lasebandleni?
Usekelo ulaso sibili sike senza nyamangala ukuthi ubaba uNdlela ipolitician enjani engalandeli i-social media mhlawumbe nxa kuyikuthi bengekho lapho kade kusenzakala khona. Sibe lo mhlangano labo baba uThaba i-two weeks ago i-Kamnet Mistoken ephelandaba dakanala lapha ekade sisethula khona i-candidate ye-CPC umama uMoblessing Thembo okukade khona kugcwele abantu abatshoni bethokoza bevumelana lento eyenziwa ngubaba uThaba.
Lapho-ke besilalele umnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Thabangu njalo osengusenetha ubexoxa endawonye lomnumzana Ntando Ndlela ilunga lebandla le-CCC eMathebeleland South bebexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Inkomo esezifile ngendlala elizweni iningi lingeze sigaba seMathebeleland South sezifika phose inkulungwane ezinhlanu 4700. Lanxa izulu selisina izigabeni ezishiyeneyo zelizwe iningi lenkomo zesigaba seMathebeleland South bezilokhu zicuba. Sixoxe le ngcwethi ecubungela ezokulima umnumzana Mandla Nkomo saqala ukumbuza ukuthi ucebisani abalezifuyo.
Isixwayiso sethu sihambelana lokuthi nxa sithi siyananzelela ukuthi izulu selino okungakanani endaweni eziningi alikafiki lokufika kobo 300 millimeters kokuna. Ngakho-ke ungathi uyananzelela izulu elingako alivamanga ukuthi utshani benele lapha egangeni kumbe emadlelweni. Ngakho-ke abalimi kufanele bazi ukuthi ubusika balonyaka buzabanzima kakhulu ngoba kwezinye indawo amachibi lamadamu kaso zathole amanzi ngokweneleyo njalo azacitsha masinya, so sizaba lohlupho lwamanzi. Okwesibili, sikhangelele ukuthi ngendaba yokuthi izulu kalenelanga endaweni eziningi, utshani kabutholi ithuba lokuthi buhlume bonke, njalo ukuthi kuthi kuphela kwezulu bube sebubunenge ukuthi buzancedisa izifuyo ukuze kuyefika isikhathi sezulu esilandelayo.
Manje ungaxwayisa abalimi abafuyi ukuthi benzeni ngalesi sikhathi?
Ngibona ngani zintathu izinto abalimi omele bezenze. Okokuqala, nxa abantu belenkabi abangasebenzisi ukuthi balima ngazo, akusizo ukuthi bazigcine zibe zijikilisana lamankomokazi lamathokazi for utshani ngesikhathi sobusika. Ngakukhe thina siyasixwayisa ukuthi kazithengiswe inkomo, abantu imali bayigcine, kuzathi nxa sebebona ukuthi umumo uba ngcono, beneliso ukuthi baye ema-auction bayethenga mhlambe ngamathokazi kumbe ngezinye inkomo ukureplace lezo. Okwesibili, abantu nxa belamasenti akhona abambekayo, yisisikhathi sokuthi khathesi beqala ukuba bedobhadobha izinto ezizancedisa ukuthi ubusika bube ngcono. Lapha ngikhuluma ngani? Ngikhuluma ngama-block etswayi, ngikhuluma njalo ngalokho abathi ama winter leaks. Kwezinye indawo kwelakithi kuyakuthengiswe ukudla okufana labo mabiko, ukuthi uyakuhlanganisa letswayi ukuthi uncedise inkomo zakho ukuthi zikwanise ukuthi zigaye utshani obomileyo eganyeni. Then okwesithathu, inkomo ephethwe ngumkhuhlane kumbe inkomo eyandelwa yimkhaza, kuzaba nzima ukuthi nxa umumo wamadlelo usiba mubi ukuthi inkomo leyo i-survive. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi inkomo kazidibhe balimi. Sike sahlaselwa abantu bayazi nge-telerosis kumbe i-January disease. Ayihambanga i-January disease, ayiphelanga, isesekhona. Ngakho-ke ukudibhisa kuqakathekile. Phezu kokudibhisa, inkomo kazivaccinethwe for lumpy skin, for umkhuhlane womkhono kumbe ikota evil, for anthrax, for botulism, imkhuhlane evama ukuthi ibe khona kathesi.
Lo-ke ngumnumzana Amandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu, kumbono yenu lisithumele nge-WhatsApp.
Yele njani ku-Studio 7, njani ku-Studio 7. Nami ngiyasapota lubaba ukuthi kona uTshabanga akakuzwa ukuthi kanti vele kahle kahle ujongeni. Ujongeni ngokuchitha iphathi ujongeni. Nami ngiyamsapota lubaba ukukhuluma nasena ukuthi uTshabanga ujongeni ngokuchitha iphathi ujongeni akakuzwe vele.
Studio 7 njani, ngibingelela abasakazi nabalaleli azifundwe nathezethu. Ngizwile lapha uJoseph Chuma ukhuluma ukuthi intuthuko ibuya abantu bezana. Umazi isithithithi somuntu esinjani? Ngisho nalesiphofu esingaboni siyazi ukuthi izana ayilanto eyilethayo, ayinampumelelo sente nayo. Kunini izana ikhona lapho for 14, now it's 44 years. Mpumelelo bani ngaphandle kokuthi bathathe itara bayiriphenge ngegravel? Ubona sengathi thina siziphukuphuku njengaye. Asiziphukuphuku thina. Akabazame ukuthi bake baphume kupolitics zabo leziyana zakudala incwadi zisafa kwama-post. Nowadays kune technology engabe lokho ekhuluma amanga la uqalile ugephisi bolani siyamuzwa nje uyakhuluma angazitsheli ukuthi uzowina umthuli incube wafakela abantu be-Cattle Park i-Wi-Fi mahhala wadliwa baze basebenzisa usengezo Thabango ukuthi arikhole wesabile nokwesaba futhi ukuthi ayehlaye incindisa nakhona e-Cattle Park ba-right sibili bagephisi bolani angithi yibo bayeka ukukhupha amadamu ukuthi ubulawayo azathola amanzi kunini besembusweni kunini betshontsha igolide kunini lokhu betshontsha nje ama-resources ethu kube izihlahla ziyantshontshwa ziyahamba kube izindlovu zethu ziyantshontshwa ziyahamba zitshontshwa yini nabo-Joseph Chomi ukhuluma nje kathesi angithi usuthi imali yendlovu kodwa omunye umuntu engatholakala lelo phondo lwendlovu uyahamba 10 years lina lidukula indlovu sengani yezela senganini elazizalayo.
Good afternoon Studio 7, how are you? I'm calling, I'm recording on this audio to say, keep it up. Kwele pambili, nisa zisa nge indawe zinsega, ezwe nge nkupero, Liliana, Liliam Nangako, Nabong, Mvelase.
Yes, salibonani Studio 7, ntandu uvuli sabong kenje, abakoluto, unyoni, minayimu api, luto, unyoni. Sematemi enkaya ngithanda ukuthi mbulise nje usiso sedola ngale dogo ngale mbuye mbulise lo mfowethu sekhezi i-driver dog bese ngithanda nje ukuthi mbulise laba sedrobheni nje obuhle sibanda laba kubabazala phela bhuzi ngabazinduna ngithi uNkulunkulu angaba nathi sigcine sesihlale ukuziphila mina ngisegolo kwamanje ngapha eDivlute. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela kuStudio 7 ngiyisakhamuzi saseKezi eSt Joseph. Ngilohlupho lapha ngikhathazekile ngomntanami kade esuka kuGrade 0 kufanele eGrade 1 bamphendusa ngenxa yokuthi akanayo imali yokubhadala ischool fees. Bathi uzabuya esikolweni ma ubaba wakhe usesebenza ngingubaba wakhe mina engikhulumayo. Angazi ukuthi kwabe mfundo phakema lokho usizo abangisiza ngalo ukuthi umntanami abuyele esikolo afunde njengabanye abantwana angahlali ekhaya. Ngiyabonga.
Studio 7. Lapha kade ngicela ukubuza ukubana besicela ukuthi omunye we-CCC akasichazele kahle ngosengezo Thabango. Ubana usengezo Thabango yena uvele kuyini ku-CCC yokuqala? Usengezo Thabango yena noChamisa balokuhlala phansi wakhuluma etafuleni na? 3. Usengezo Thabango edalela iparlamente wangena njani esiyaxotsha laba abanye abaxotshayo? So yinto ade sifuna ukuyizwisisa lapho uze sibone ukuthi kati yena ipower yakhe leyo wayithola njani. Because ingane kuyahlupha kwinto kwakhona, ngani kuyahlupha.
Siyalibingelela kustudio, siyalibingelela kakhulu, siyakhalaza ngesikhalazo sethu bakithi badala. Lingasincedisa yini kulolu hlupho esihlangana layo lesikolo? Lingasincedisa yini kumbe lingasinika amacebo awokuthi senze njani ngalolu hlupho lwesikolo esilalo? Sibekile abantwana phansi kabafundi ngenxa yokungayenelisi ukuyafika emangweni okhatshana. La manzi agcwele izifula, ukuthi sithatha abantwana sibafake emanzini sikhanyele. Indozi siyayisaba. Sicela uncedo bakithi, sicela uncedo lisincediseni kumbe lisinike amacebo ukuthi yenzani. So ngoba sesizame sazama imizamo yonke kakulanto ephumelelayo esize sikhumbula kini.
Studio 7 njani nonke? Siyabonga imizwa esikhethela sona abantu ba-Studio 7. Kodwa sesingathi sesisola abantu ba-Studio 7 besilithembe kakhulu. Kodwa ngathi sesilisola ngathi mhlawumbe selisidla nezano ngoba izano yesilicontrol ukuthi lenze kanjani, ngoba kukhanya every time sikhuluma nabantu labo elaziyo ukuthi basizisa ubuhlungu abantu bakaJabango ophukeni aboyichuma abantu abafuna ukukhonoweza abantu abangabathengisi. Siyacela ukuthi kwesinkathi kulekelele ukhuluma nabantu abafana boyichuma nabogawula abasisa ubuhlungu. Lekele inike abantu besisi kumbe any opposition ikhulume naye ukuthi ezibafuna ukuba njani, ngoba niyazi nabantu ba-Studio 7 ukuthi vele iZimbabwe is not a country at the moment, it's just a house of a poor man. UThabango uhlala ekhuluma idoda akabonakali uThabango ngana direction akabona ukuthi kahle kahle vele uThabango ufuna mazimbheka thina simbona ukuthi uthengise ufuna ukuthengisela abantu uzano kwenza ngathi ulwela abantu uzibiza ngokuthi uyi-SG kodwa ngapha abantu besisiba tabamazi ojamisa enkampani what is that emakhoti uyawina ubonakala nje ukuthi bantu bakwa-Studio 7 ucabanga lo indaba akayikho siba siyacela ukuthi ke limi ukhuluma labantu abo bazwisa ubuhlungu awelikhulume nabanye abantu bama-obhesini jabani noma ubani sikhathele ngokuza abantu bezanu nokukhuluma ngomntwana enhlabathi khulume lapho ejoazi yabona
yebo bantu bakastudio 7 ninjani ngiyalibingelela ninjani izulu khona ngapho hhayi ngapha belisina zihlobo ngicela lami-ke lingizizwe ngikhuluma bantu bakastudio 7 ngisesontala ku-1-2
hhayi loba kungakavotwa ujoseph juma ngicela usibonele abantu bamaleke live bamtshelile abantu kwabazange befike akula umuntu okuphelele ekhanda ongavotela abantu bezanu uyesu abantu ke bambonisile bahle bamtshela amathupha ngoba-oscar osiziwa ngembuzo ukuthi uzobukhona yini kubhaliwe kuzwa njani yena abantu ngoba bafunda abantu labo abantu bakhathele abantu abangelalingcayijo labo kambe into abangayitshintsha entsha yini yini into abangayenza entsha abantu bezanu uyesu ngoba kwayena umnankabo nguye obolileni umnankabo because bheka manje abantu bayafesa imigwaqo ibolile ifile kodwa kuhlala kusenziwa ama-bar election why kungathathwa le mali kulungisa izikolo kulungisa imigwaqo kulungisa amadamu kulungisa indaba yogesi kulungisa indaba yamanzi kumanje babhizi batshela abantu ngekhorela why kungayekwaindaba yama-bar election lawo kulungiswe indaba yamanzi kodwa ngendlela ukuthi lo mnanka kwavula umqondo wakubolile asonto ongayicabanga le yena ucabanga lokwakhe nje ukuganga njengalokhu ehlale egangile kuphele emqondweni wakhe ama-bar election kayi-3 per year kunjalo kusetshenziswa imali kodwa abantu belala bengahlanga la bexosha abantu ephalamente ngamasifomu abantu abavotelwa ngabantu nawo kujoseph chuma bamalile
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kwinombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika kudaba isanda kuluthola obengomunye kade encintisa ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli welemelika umnumzana Ron DeSantis usegqibe umkhankaso wakhe. UDeSantis uhle waphanga wazisa ukuthi uzasekela owayengumongameli umnumzana Donald Trump. UTrump usesele ebhekane lo nkosikazi Nikki Haley. Kolunye njalo udaba lwezemelika ingcwethi kwezempi zithi elemelika lingama ukupha uncedo lwezikhali ilizwe le-Ukraine akusoze kuthathe isikhathi eside ukuthi amabutho akwele Russia ahluthune leli lizwe. Sikhuluma nje kulokudonselana kwamalunga edalele Congress ukuthi elemelika liqhubeke na liphathisa ele-Ukraine. Siqoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringai ukuze sizwe ukuthi uyibona njani impi yakwele Ukraine le-Russia.
Singathi sikhangele ngale e-Ukraine. I-Ukraine hayi yamangalisa wonke muntu phansi lonke jikelele ngoba asingathembanga ukuthi i-Russia bazayi chaya okunje ngoba sikwazi ukuthi it's the second world power in the world ngendaba zabo zezibhamu ezikwaniswa ukubulala abantu abaningi but i-conventional infantry war ngathiwa abantu be-Ukraine batshengise amazwe wonke all over the world ukuthi ma ulwela inhlalakahle in your country of birth akula enye imotivation edlula khonapho ye ngoba sabona ukuthi izibhamu zathi sezibuya a month or two after impiliana isiqalile iRussia yayisithathe yonke iUkraine but kathesi sebefuqwe kachana baya kachana duzane kwama-borders eRussia even with their military might so yeah iqiniso alila motivation ma ulwela your motherland hayi okwakathesi sibona ngantwa impilei iUkraine ye enqoba yokakathesi sibona laye u nomzana Zelensky ehamba esiyabona amabutho akhe everywhere in the front line, which means ukuthi they have created buffer zones and safe zones ukuthi laye a travel lokunikwa laye izikhali ngamazwe from Europe wonke eAmerica and everywhere else ngantwa kwanceda sibili ngoba labo abaAmerica le Europe they are testing their weapons ukuthi okusebenzayo yikuphi ongasebenziyo yikuphi and it has proved to be deadly against the Russians ngoba siyakwazi ukuthi ama Russians amaningi asafuna ukuyihamba phambili lama mutiny abo abayenzayo.
Ubona ungani impi le impi esifika emaphethelweni na kumbe impi esizabona iqhubeka okweminye iminyaka?
Lami ngiyakubona ukuthi I think by summertime nganto kuzaba lama talks ukuthi bahlalisane phansi and then bakhulumelane ngoba layo iRussia iyakwazi ukuthi nomzana Biden engaphenduka hayi kuyabe sekunguphela kweRussia. So kwakathesi uyabe senegotiator laye ethemba ukuthi uTrump uzangena esikhundleni in America.
Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje.